Sibamba owangaphansi namhlanje khulu lokho kwenziwe ujaha lo olilunga le Citizen Coalition for Change. Kambe umuntu abambamba ezihambela eyedwa edorobheni bambambe ngenxa yokuthi uvunule izigqoko ezeyelo. Siyabona njalo siqinisile ukuthi kugolomba inyoka esemlindini besenzela ukuthi abantu bangaphindisela njengoba iconstitution yavuma okuthiwa ukuzivikela i-safety defense. Bafuna ukuthi abantu beZimbabwe bangazonda bavuke babe sebedubula abantu sebecitsha sebekhansila ama-election. Sifuna ukusola lokhu kakhulu esithi ngesikhiwa strongest terms we condemn the barbaric act, cowardice, lokwesaba izithunzi zabantu. Ubaba lo esithi ngumfundisi wethu okuthumayela faka intshukuntshu lomdlahlandlela ebantwini lomdladla baphonga umbamba estrithini bambhula bamenza lokhu. Amanxeba la kambe ngithi ngabe kuthiwa kulamadokotela ama-magistrate bangathini ngabantu abalohluko olunjalo? Abantu bafanele ukuthi khathesi babone sibili ukuthi bengenza njani, ngoba umbuso lo esikuwo utshengisa ukuthi intando kayiphikiswa. Yikho bekusala bekhala ngama-sanction. Bangabona ama-sanction sekhutshwa benza izinto ezinzima kwenzela ukuthi lokhu becatsha ngawo. Sesimelele ukuthi bonke abantu beZimbabwe bakuhoze bangena ezistrithini peacefully bedemonstrata ngocuku olenziwa uZulu weZimbabwe. Umbuzo omkhulu yikuthi uPresident Mnangagwa lodeputy wakhe uChiwenga bathi udlame lungabi khona eZimbabwe, lokho siyabaqakazela. Kanti batshela bani udlame esilubonayo khathesi seluvele amapolisa azakhuzwa mbani, azalaywa mbani? Sesimelele ukuthi amapolisa atshayele imemba yethu le ayisemthethweni, sizwe ukuthi kanti bona bathunywa mbani. Ngoba siyahlaloke sithi hayi udlame asilufuni, ngapha ebusuku sitshotshozela abantwana. Amapolisa asebenza ngomthetho, asebenza nge-constitution, afanele ukuthi agcine umuntu wonke njalo alondoloze i-constitution. Uma sekusiba nje, ngubani ozalondolozela i-constitution? Ngubani ozavukela abantu abangalamandla? Because silapha nje siyacebisa upresident weZimbabwe leparty yakhe ukuthi hathi bo abantu beZimbabwe abafuni kubuyela kugugurawundi, ngoba lanamhlanje emandebeleni abantu abakho ngenxa yebaqedele gugurawundi. Sekuigugurawundi yesithathu yini? Saba le gugurawundi yabulala abantu ngo-1980 kwabuya umramba thina, khathesi sokubuya le ekunye dispensation. Sithi mayuyu, thina sifuna i-peace and tranquility, sifuna ukuhlala kahle.